Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Umongameli Robert Mugabe ukwele India emhlanganeni we-India Africa Summit lapho ilizwe elithenjiswe imali engamadola ayizigidi phose ezilikhulu i-$87 million eyokuvuselela isitishi samandla kagetsi koBulawayo. Kuhlandla lapho isixoxa lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ngesimo sombusazwe eZimbabwe lamhlanje silebandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma. Iyaqiniswa imikhankaso yokufundisana ngempilakahle yabasakhulayo lendingeko zabo ezifana lempahla yokugcika okumele itholwe ngamantombazana nxa esesikhathini. Abakubhizimusi lokuthwala impahla phakathi kweleBotswana leZimbabwe ababizwa ngokuthi ngomalayitsha bakhala ngokwehla kwebhizimusi labo. Kulive Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje sikhangela impilakahle yabasakhulayo ukuzivikela emkhuhlaneni lendingeko zabo ikakhulu amantombazana. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ku-VOA Ndebele.